Ekhuluma le Studio 7 omunye wabakhokheli benkonzo uReverend Useni Sibanda ongumqondisi wenhlanganiso eyeZimbabwe Christian Alliance uthe bahlanganise amabandla ehlukeneyo ukuze kuthandazelwe ilizwe.
Besihlanganisa amabandla akobulawayo ukuthi sithandazele ilizwe lethu leZimbabwe.
Umnumzana Lungile Ndlovu ongumhlali wakobulawayo uthe ukuthandaza kusiza uZulu ahlale esethembeni njalo ukubambanisa abantu.
Imthandazo sibone ngani iyanceda ngoba yenza abantu bahlale besethembeni, abantu bathandazile sibili izinto zenzakala.
Osebenza lenhlanganiso ezizimele zodwa umnumzana Mthokozi Sindebele uthe kuyancomeka kakhulu ukuthi abezokholo benze umsebenzi oncomekayo kakhulu njalo kumele imithandazo iqhubeke kuthandazelwa inkokheli ezintsha.
Okwenziwa ngama-church okokuthandazela ilizwe kakhulu isikhangele ibanga esingena kilo kuyenzeka kakhulu.
Unkosikazi Nkosi Nesisa Thambo uthe ukuthula yinto efunwa ngumuntu wonke elizweni ngakho kuyasiza ukuthi ilizwe lithandaze ndawonye.
Ukuthandaza kwethu kusebenzile kakhulu ngoba konke kwenzakale ngokuthula. Asizwanga ukuthi abantu balimele, akula bantu abatshayeneyo, akula bantu ababulaleneyo. Ngakho hayi, uNkulunkulu usebenzile sibili, lama-church asebenze kakhulu ngokuthandaza.
Imithandazo yokuthi kube lokuthula elizweni yamukelwe nguZulu elizweni lonke jikelele. Amalunga edale lephelamende lawo aqale ngokuthandazela ilizwe emveni kokuqhuba umhlangano wawo wokususa umgabe esihlalweni. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.